silama ofisi yethu avondiwa lapho engikhona lethini yami sibenzela khonapho senze ama-decisions efasi. So abantu labo nabezama ukuthi hatshi iset my duty to try ukuthi ngibaconvince ukuthi bebone indlela eyiyo.
Ye, kodwa-ke ilamalunga amaningi kangakanani ifazi ezicintini? Sizokuthiwa sibili baningi kakhulu, i-district le-district lomuntu kuyafika la ku-provincial level, njalo abantu bayahola. Imali yonke le ilithatha?
Ifazi yona ila esithi ngesikhiwa ama-volunteers, laba ababuyayo bazifaka phambili ukubana labo bekwazi ukusincedisa le 4200 lizwe lonke esilabo bayavolontiya. Kodwa nanxa bevolontiya lathi siyadinga ukuthi sibanike lato izimadlana ukuthi bethole ama-airtime, bekhona ukufona, bekhona ukudla nabe-campaigna. Imali leyo sincediswa singathi ngama-volunteers nje abantu abasincedisayo lapha nalaphana bebesincedisa ama-donors besincedisa nje ngemali esijiyeneyo. Sase siyavuka lathi siyengalwana la esifakele imali esifakele. Siyafila singatholi lapho esingathi i-coefficient isosi engasilekisa ngemali.
Uhulumende-ke alitholi imali khonapho kumbe losekelo?
No, uhulumende akutholi imali. Akutholi imali sinesifiso sokuthi sithole, kodwa uhulumende akangenele okwepolitics. Ekeda liso lina liso behulumende, so asilinike nasente. So uhulumende kakafike kumele.
Ye, siyakhumbula njalo belingani liyakhankasa ebantwini nxa besiyakhangela amagama abo khona ngale ku-voters roll. Kuthiwa beliloba abantu phansi ubhala ukuthi lo igama lakhe mbani uhlala ngaphi. Belikwenzelani khonokho?
Ya, lapho silabantu esithi ama-volunteers ethu balabantu babo abakumahlelo esithi ngama-members ethu elunga le-ZANU-PF. Ngikholwa le-opposition layo seyabona yathi i-strategy yayo kuthiwa yibhurumango ukuthi ube luhlaza phandle ube yelo phakathi. Batho ukuthi bona amalunga abaphakathi kwe-ZANU-PF bona bala malunga, thina siyamalunga amaningi akuma-structures ethu. So thina sakubona kufanele ukubana hathi njenge-organization asibeni le-analysis yokubana out of 6.5 registered voters bangaki abangabi lunga lethu abazahamba besiyabhekela amabizo abo esithi i-inspection. So abehlezi nje kathana le-police station bekhangele ukuthi okay, lo ukumaselethu ubuyile uza ukumaselethu ubuyile, ngakho-ke basinika i-analysis. So kathesi kulama-36 ukuthi out of 1.7 million abajekhayo esicabanga ukuthi ngabe yiphi nami, yikho sesikwenzela kuphela and sasikwenza mgcini.